uJesu waqhubeka efundisa ngombuso kaNkulunkulu wathi, umbuso kaNkulunkulu ufaniswa lomlimi owahlanyela inhlanyelo enhle ensimini yakhe. Ebusuku isitha sahlanyela ukhula. Ngemva kwesikhathi izisebenzi zeza kumlimi zathi, ubungafakanga inhlanyelo enhle yini ensimini? Ngoba sibona ukhula, singalukhipha yini ukhula? Umlimi wathi, lokhu kwenziwe yisitha, lingalukhiphi ukhula. Hlezi lithi liyakhipha ukhula, likhiphe lenhlanyelo enhle. Kuzakuthi abavuni nxa besiza, bazakhipha ukhula, baluphosele emlilweni lutshe, bese bethatha isivuno esihle basifake esiphaleni. Athe sehambile amaxuku abantu, abafundi bakaJesu beza kuye bathi, sichasisele obukutsho ngendaba ositshele yona. UJesu wathi, umlimi yimi, insimu ngumhlaba, isitha nguSathane. Inhlanyelo embi ngabantu abangakholwa kimi, inhlanyelo enhle ngabantu abakholwa kimi. Kuzakuthi ekupheleni komhlaba sengizokwahlulela abantu, ngizathuma ingilosi zami zibe sezithatha abangakholwayo zibaphosele emlilweni, lapho okuzakuba lobuhlungu obukhulu kakhulu. Bese kusithi labo abakholwa kimi bazakuba lami embusweni kaNkulunkulu.